Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngokukhishwa kwembiko uNkosikazi Monica Mthwangwa ekhuluma emhlanganweni nentatheli zindaba eHarare namhlanje. UNkosikazi Mthwangwa uthe uhulumende kasekeli inkohlakalo eyenziwa ngabantu abatshintsha igolide.
Government takes note of a documentary titled Gold Mafia, which is currently being serialized by an international broadcasting channel, which purports to expose a network of alleged money laundering and gold smuggling in Zimbabwe. Government takes the allegations which are raised in this documentary seriously.
Uhulumende usebone idocumentary ethiwa Gold Mafia ephuma komunye umsakazo ethi kutshontshwa igolide eZimbabwe. Lokhu okukhulunywayo siyakhathazeka ngakho.
Uqhubeke esithi uhulumende uzabopha labo abacatshangelwa ukuba balecala.
Any person found to have engaged in acts of corruption, fraud, or any form of crime will face the full wrath of the law. Government takes this opportunity to reaffirm its commitment to upholding local and international laws, including laws relating to financial transactions, the trade of gold.
Wonke umuntu ozabanjwa esenza inkohlakalo uzaboshwa. Sizalandela imithetho yonke egoqela ukuthengiswa kwegolide.
UMthwangwa uthe uhulumende uzimisele ukulandela imithetho emhlabeni wonke yokuthengiswa kwegolide emhlabeni jikelele. Kodwa ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhulumende kumele enze njengokutsho kwakhe, ngoba udaba lolu lulakho ukuphazamisa isimo seZimbabwe emehlweni amanye amazwe omhlaba. Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Gift Siziba uthi uhulumende we-ZANU-PF yenelisi ukuqeda inkohlakalo.
Thina-ke sikhulumile njengebandla ukubana-ke indaba-ke yokutshontshwa komnotho welizwe indaba esihluphele ikakhulu-ke idocumentary ephumeka uJazeera-ke emavikini adlulileyo. Siyamukela uhulumende wethatha isinyelo lokubana ku-investigate ngenxa yokuthi sakhuluma thina njengetukuthi ukubana idubo lwezimbabwe yindaba yokutshontshwa kwemali ikakhulu-ke ngalaba abahulumende ngenxa yokubana idocumentary liyaveza sobani kubantu bonke ukubana bebekwazi ukubana ngobani abatshontsha imali more than 100 million ephuma elizweni ilanga ngelanga. So kuyatshengisa abantu bakithi ukubana-ke into iproblem kwele Zimbabwe indaba ye-corruption, ukutshontshwa komnotho welizweni.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Msongela Ndlovu owebandla leZaphu.
Uhulumende ekhokhelwa nguMnumzana u-Emerson Mnangagwa uyabambeka, uphathekile kakhulu kulo daba lolu. Umbuzo wethu njengeZaphu ukuthi uhulumende uzazi-investigator njani yena enguye vele ophatheka kulolu daba? Abantu abayibo ababanjwa yilolu daba ba-aphonthwa nguye upresident welizwe. Asiboni thina isela lizi-investigator lokho kulihlazo, and siyazi ukuthi akunanto ezaphuma khona.
I-documentary le yethulwa ikuzigaba ezine, isitshiya abaningi bebambe wangaphansi ngokuhuquluzwa nangokutshontshwa okwenziwa umnotho welizwe. I-Al Jazeera yethule isigaba sesibili ngeviki edluleyo esibonise indlela yokuthi igolide likhutshwa njani elizweni ngokungekho emthethweni, lithunyelwe kwamanye amazwe okubikwa kusaziwa, nangezinye iziphathamandla zikahulumende lezi ZANU-PF okugoqela umongameli welizwe. Ngimele isithu 7 Harare, ngimlondolozi Ndlovu.